So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 30 Mpandula 2020 ngChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lanye abatholakale belegcikwane lecoronavirus ngemva kokuhlolwa abantu abangamakhulu amane 467. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli welemelika oluza kwenziwa mhlazi ku 3 ngolwezi wonalo umnyaka. Umnumzana Joe Biden bangqikilane bachukana kungxoxompikiswano lapho abehlukane khona ngembono udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba. Uhulumende uthi izikolo eziningi sezivuliwe kusukela uthangi ngaphandle kwezimbalwa ebezingela mathermometer awukuhlola ukukhudumala komzimba okwandise ukukhomba ukuthi umuntu ulegcikwane le-coronavirus.
Uhulumende ukhulumile ukuthi izikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azikavulwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lanye abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlola abantu abangamakhulu amane 467. Lolu gatsha lubika ukuba akulamuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Asebelegcikwane leli sebezinkulungwane ezilamakhulu ayisithiyagalombili lasikhombisa 7837 ababanjwe leli gcikwane balithelelwe elizweni, kubika ugatsha lwezempilakahle. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli welemelika oluza kwenziwa mhlazi ku 3 ngolwezi wonalo umnyaka. Umnumzana Joe Biden bangqikilane bachukana kungxoxompikiswano eyenzwe izolo lapho abehlukane khona ngembono echiyeneyo egoqela udaba lomnotho lomkhuhlane we-COVID-19, baphoselana amazwi aqatha okungakaze kubonakale kulezi ngxoxompikiswano. Untungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokufuthelana okukhulu phakathi kukaTrump loBiden, njalo badlephane inkulumompikiswano le iqalisa yaze yayaphutsha. Ababili laba baqale ukuphikisana ngodaba lokukhethwa kukankosikazi Amy Coney Barrett ngomongameli Trump ukuba ngomahluleli weSupreme Court kulandela ukubhubha kukaJustice Ruth Bader Ginsburg. UBiden usole uTrump ngokwenza lokhu esithi ozanqoba nguye omele akhethe umahluli omutsha. Kodwa uTrump uzivikele esithi isikhathi sakhe sokuba ngumongameli asikapheli. Ababili laba baphikisane njalo ngodaba lomnotho, uBiden esithi uTrump useubulele inengi lalahlekelwa yimisebenzi.
My economic plan would create 7 million more jobs than his in 4 years, number one. And number two, it would create an additional $1 trillion in economic growth because it would.
Uhlelo lwami ngakhethwa luzavula imisebenzi engu 7 million phakathi kweminyaka emine. Njalo umnotho wethu uzakhula nge 1 trillion ngoba sizaqhakathekisa impahla zakuleli.
Kodwa uTrump uthe umnotho uqhuba kuhle phansi kwakhe.
They had the slowest recovery since 19 economic recovery since 1929
phansi kwahulumende kaBiden lo Obama umnotho wasadala kakhulu kodwa phansi kwami umnotho uyakhula njalo impilo zabantu labamankampani ayathuthuka.
Let me tell you about the stock market. When the stock market goes up, that means jobs. It also means 401ks.
Vaphinde badlephana ngodaba lomkhuhlane weCOVID-19 uBiden esithi uTrump uluphethe buchapa loludaba.
One of the last big rallies he has, and a reporter came up to him to ask him a question. He said, no.
UTrump gazihluphi ngabantu, uzihlupha ngaye kuphela. Yikho esenza imihlangano lapho abantu abaminyana khona. Udaba lwe-coronavirus uluphethe buchapa ngoba abantu bayaminyana kumarale akhe.
Kodwa uMongameli Trump ukulandule lokho wasola uBiden esithi ufuna ilizwe lihlale livuliwe abantu besesaba umkhuhlane lo kulokuthi basebenze bavuse umnotho.
So we built the greatest economy in history. We closed it down because of the China plague. When the plague came in, we closed it down, which was very hard.
Sesakhe umnotho oqinileyo ngoba savala ilizwe ekuqaleni kwegciwane leChina leli. Kwakungelula. UBiden wayengafuni sivale ilizwe. Wayelahlekile.
Ngokufuthelana obekukhona, uBiden ucunukile wagcina echaza uTrump njengesitandari. Uthe njalo ungumuntu okhetha abanye ngemihlobo waphinda wathi ungumdlwane kamongameli weleRussia umnumzana Vladimir Putin. UTrump ukulandule ukuthi ukhetha abantu ngemihlobo. Uphinde wasola uhlelo lokuvota ngeposo esithi ibandla likaBiden elamademocrats lihlose ukuqilibezela kulolu khetho. Abanye ekade bebukele labo bathebe kulokufuthelana okukhulu kulimpikiswano. Sibuze omunye wababukeleyo umnumzana Gary Twala Jackson ukuthi yena uyibone njani.
Ngibona ngathi bafuna ukuthenga amehlo abantu ngokukhuluma ngento lezo abantu abangathi bafuna zilungiswe kodwa nje bengacili ukuthi bazozilungisa njani. Befuna ukuthembisa nje ukuthi bazalungisa kodwa ukuthi kuzolungiswa njani ambona ukuthi ba kuchaza baphumele egcekeni.
Sixoxe njalo lesinye isizalwane seZimbabwe esibukeleyo umnumzana Tim Moringai.
Ngibona ngathiwa uBiden ubuya lama points lama facts and ukhanya ngathi uyenza iresearch yakhe. UPresident Trump sibona ephendula engalaleli imibuzo ebuzwa khona akufunayo.
UMongameli Trump lo Biden balezinye njalo inkulumo mpikiswano ezimbili okumele bazenze ngaphambilini kokhetho oluzaqhutshwa mhla ka 3 ngolwezi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Daba lokudonselana isigodlo sebandla leMDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba osekubangele ukuthi lolu daba lungaxazululeki ukuthi umthethwandaba ophakemeyo wethula isenqumo sokuba ibandla leMDC libuyele kulokho elaliyikho khona ngomnyaka ka-2014 okuyikho okuthiwo ngabasakhulayo abalihluthunileyo abahluthune lesi sigodlo. Lolu daba soluchiye amacele omabili eMDC esematasatasa esenza isizengelezane ngoba abanye bathi mpela akubanjani kodwa abanye ikakhulu abakubandla leMDC Alliance ngabathi ngeke babuyelelane labantu asebebaxotshise edalele parliament lokuba ngamakansila. Sixoxe lomunye wabasakhulayo bebandla leMDC Alliance umnumzana Thamsanqa Hadebe laye owaxotshwa ukuba ngukansila weHarare libandla leMDCT.
Like mina kangenanga ngoba abaqala ukungena department ilungisisa owayo okweyu and ukhuluma nabo abanye bami abeyuthi bangenisa ukuthi sikhila baningi njena nabo akadivele beku kimiwo DCP
manje nxa usizwa bathi kwenziweni sike sezwa kuthiwa khona bathi uMakhuphe loChamisa kumele bakhulumisane kuloko kuyilo yini udaba lwakhona kumbe kukhona okunye abakufuna
yuthi ngifinza mina ithi yona okuqala kwayo funa ukuthi ingene phakathi ukukhulumelana kune khona kulandela bafuna ukuthi baye babone ukuthi sesikhona yini sonke abaka 2014 ngoba akukhanya abanye babezama ukuthi bazenze abantu ababekhatha ka 2014 bona bengekho kuyo bangaqala babekhona labo bantu ababakhatha ka 2014 then sebedecide ukuthi kuminjani.
Sike sezwa umnumzana Douglas Monzora esithi yena kulabanye abantu abaphakathi ababanjwe ngamandla ukuthi bengaphumi ehofisini. Kungakho liqiniso yiloko.
Lokho kaziyo qiniso. Kwaba lokuwelelana kwamayouth lo wonke ndawonye ngesikhathi seCongress ka 2014. Ayiwelelana ube khona phakathi kwama-structures lawo abakade sebeye ku-MTCT nabakade bezale ku-MTC Alliance. Bawelelana ukuthi hayi yatibonisane uma sifuna ukuthi libe khona la ngena bangena. So akula muntu over ofoswe igaja mvuta.
Sike sezwa ukubana umnumzana Monzora uhambe emthethwandaba wayaphiwa amaphepha ukuthi basuke. Kuhamba njani la?
Liqiniso uhambe ukuthi bazama ukuthi kwenze ukuthi basuke. Kodwa ngikhuluma njengokubona kwami. Ukwenana okwenziwe lalaba uhambelana naloko owaphuma kucourt kuthiwa ikomiti yangkhona mayenziwe kusetshenziswa i-structure ka-2018. Ngalokho uma kusetshenziswa i-structure ka-2014 olube khona nomo ukuthi ukuphambanisa ukube khona laba abantu abaku-structure ka-2014.
Manje bona labo abasemahofisini baphila njani, badlani, badla ngaphi njalo bageza ngaphi?
Laba bantu abasemahofisini vele mina kulabantu akade besetshenziswa ukuthi bagcine ihofisi abaku-MDCT besebenesikhathi benganikwa udla. Then laba abangene besuka ku-MDC Alliance thina abande labanye sizama ngayonke ndlela sibalethele ukudla ukwenzela ukuthi ndawonye nalaba abakade bevele bekhona.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ngosakhulayo webandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhulumende uthi izikolo eziningi bezivuliwe kusukela kuthange njengalokho obekufanele kwenziwe ngaphandle kwezimbalwa ebezingela mathermometer awokuhlola isikhudumezi somzimba esiyandise ukukhomba ukuba umuntu engaba elegcikwane le-coronavirus. Umphathintambo obona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa wethule umbiko lo izolo ngemva komhlangano wedalela cabinet. Umtswangwa uthe izikolo ezingalamanzi zivinjelwe ukuvula ukuze kwakhiwe izikotsho. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, umnumzana Nation Mudzitirwa uthi yikucitha nje isikhathi ukuvula izikolo khona njengoba iningi lababalisi likhalele umsebenzi. UMatsidirwa utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukuvumela abanye abantwana befunde abanye bengafundi ukwephula isisekelo sombuso.
Uhulumende ukhulumile ukuthi izikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azikavulwa ngoba akula ababalisi ezikolweni bayakhala ngendaba yeleholo. Yes, uvumile la uminister wa information and publicity ukuthi kulezi nye skolo agula ama thermometers. Tina njenge hlanganiso sike science isave izolo la namhla. Tole ukuthi kulezi nye skolo agula even impahla zukuvikela umkhuhlane we COVID-19 ezifana lama hand sanitizers, lama face mask. Yiko kade sivele sikukhuluma sitshela uhulumende from kudala ukuthi uhulumende akumelanga avule izikolo nxa abantwana be unke bengakatestwa nxa impahla zonke elizona lezi singakatholakali esikolweni zonke ilizwe lonke leZimbabwe ngoba sokukhanya sokule discrimination ukuthi katesi abantu wanabona laba kunezona lezi izikolo ezingela ama thermometers lokhe behlangana enxa sebethelelana umkhuhlane we COVID-19. So uhulumende sometimes kunzima kuye ukuthi alalele ama advices avela kuma unions. Ingozi isibili sikreatwe nguhulumende.
Umphathintambo uthi izikolo ezingelamanzi zivinjiwe ukuthi zivulwe. Singabe sikhuluma ngezikolo eziningi yini lapho?
Ikakhulu zisemakhaya lezinye ezikuma cities or kuma towns afana lakho Bulawayo, labo Harare, amanzi ayahlupha kathesi. Singakhangela i-Section 56 ye-Constitution elizweni leZimbabwe ikhuluma le equality and non-discrimination. Ikudiscriminator abantwana ukuthi labo abaku-disadvantage akumelange ba benefit i-education yet abantu wanabona lawa bayabhala ama same examination kuyafana futhi lokuthi usephambanisile i-section 75 ye-constitution yelizweni leZimbabwe ekhuluma about right to education. Uhulumende kumele avale izikolo zonke then angalungisa ama challenges wonke wona lawa then isikolo sezivulwa.
Uhulumende useke walikhulumisa yini njalo lani lizaqhubeka yini likhalala umsebenzi njengoba abantwana sebezabhala imhloliso?
Yes, uhulumende lokhe ezithuleli asikatholi i-formal communication so ababalisi bazaqhubekela phambili beyala umsebenzi until umqatshi azi abaholise imali enileyo ngedola leMelika. Lokhu okuthi abantwana sebezabhala ama-examinations. Yes, siyabazwela sibili abantwana bona laba kodwa kunzima ukuthi umbalisi ahambe ayofundisa umunye umntwana yethi umntanakhe ehlezi endlini engakwanisi kumbhadala la school fees yena engadlanga yena ecabanga back ukuthi ule square about 3-4 months ukuthi aka kwani badali ama rentals ewazi ukuthi angakwehlela akwanise ukuthola imali yokuthi ayozilaphisa isibedlela engagezanga engagqokanga kuhle. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala imsebenzi until uhulumende azi abaholise imali enileyo.
Lo ngumnumzana Nation Mantsitirwa isikhulumeli senhla nganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumde ATUZ ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leDaily News lithi umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi ukhetho lwama-by elections alisoze lwenziwe lumnyaka ngoba kulegcikwane le-coronavirus elizweni. Ebuzwa yileli phephandaba ukuthi kungani ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC lwathi ukhetho luzenziwa ekupheleni komnyaka ngenyanga kampalakazi, ukazembe kazembe uthe laye wamangaliswa yile mbiko ngoba umele ethule amalanga okhetho ngumongameli welizwe hathi izele. Iphephandaba leChronicle lithi bekulokuxokozela endaweni okugadwa khona amabhasi aya emaphandleni ngomvulo lapho aqale ukusebenza khona ngemva kokumiswa okwenyanga ezedlula ezinhlanu ngenxa yokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, basakazi be-Studio 7 labalaleli. Mina igama lami u-KK ngapha ngase-South Africa. Ngithi ngiphawule lami ngombono wami ukuthi indaba kaMakhube noChamisa. Abantu kabazifunise ukukhuluma iqiniso ukuthi ubaba uChamisa waganga, wathanda amandla kakhulu. Gijimele ukufuna ukubusa isikhathi sakafiki. Wayengamelanga vele ashuthe intambo kubo uMakhube labo lokuzeni. Labokomisi laphana yena waphuthuma nje ukuthi afuna ukuba yi-leader masinya. Waphambanisa ubaba uChamisa abantu abamtshela iqiniso. Kathesi umsindo lo khona uzathola ukuthi abantu balayele ukuthela uChamisa uright. E-right kuphi ongawuphambanisa iparty. Iparty yayi-right kakhulu le. Wafika ubaba uChamisa ngokuthanda ukufuna ukubusa masinya. Waba umuntu ohluthe intambo. Waphambanisa kakhulu uChamisa. Nguyo khoza yonke le ncutshu ncutshu engaka. Nxa babekhona la abantu abathi khona kathesi uMakhube noChamisa abatshangane. Kunini uMakhube bekhuluma ukuthi hayi kakuyo kuCongress uChamisa engavumi. Wazi wathukutshona ubaba uThwakerayo waba umuntu ofuna ukutshiselwa uMakhube endlini. Babengekho na bayibona ngayo leyo nto ubaba uChamisa esebizwa uMakhube ngamadissident. Ayiyekwe le nto vele ihlale njalo. Kuncedisa ukuthi ubaba uChamisa ukuthi kuyakhulunyiswa ngala yena ezidingela amandla. Abafuna ukuhamba noChamisa ngabahambe laye. Abafuna ukusala uMakhube ngabasale laye. Choice yomuntu. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Lona okhuluma ngoGift Sonduku umfoka Ndlovu lapha ne-Plumtree endaweni yakoGambu. Basakazi bentando ukuncoma othisha bachayela ihlombe ngalokho abakwenzayo ukuthi izikolo mazivulwa behlale phansi. Ya, lami ngiyabaxhasa impela ngithi hayi bothisha hlalani phansi. Uhulumeni anyithi mayekhuphula imali ucabangela abantu abalembhobho amapholisa lamasotsha. Akathatha amapholisa ayofundisa ezikolweni. Angithi othisha makufakwa izimali abacatshangelwa ngenxa yokuthi abalambhobho. Konke labo nensi labo doctor abahlala ezindlini ithatha amaphoyisa akhe kube yiwona lapha abantu efundisa neingane vele ngivumelana nabo thisha mina mabe sithi abathole futhi le mali abayifuna incane kakhulu ngabe bona abathola bafuna 600 US dollars imali abayideserve ngoba even upresident udlule ezandleni zika teacher u-minister udlule ezandleni zika teacher so ngisho ukuthi hayi impela lokho abakwenza kuhle bese ndidlula kancane laphana endabeni lwama youth MDCT lawe alliance ngithi lokho abakwenzayo kuhle kakhulu ngoba yibona abasafaya ku ground uMakhube uThokozana uPF Khuphe uzidlela kahle even la uNelson Chamisa uzidlela kahle kodwa bona yibo abastrugglayo so ngizama ukuthi umbono omuhle ukuthi MDC alliance labo bengene beku Congress sebafika bemkhahlilela kude leyo Makhube ngiyabonga laphana ngokuhlala ngilapha eThembisa
ngithanda ukulibingelela bonke abe-Studio 7 ya mina bengithanda ukuthi ngikhulume phezula kwendaba ezeZimbabwe ayizona iy'ndaba zamazo iy'ndaba zobuthungameli bezimbabwe ziyakhathaza eshumakhangele ingxawangxoza enzakala phakathi nakwamabandla amabili e-MTCH awukhathazeki ukuthi kathi ZANU-PF uyahlukumeza abantu bendlulele ebuhlungu kangawuhamba nje hayi besicela ngabe singathola uncedo sithole ukusiza abantu bezimbabwe sithole ukukhulula ngoba siyafisa ukusebenzela izinto lethu kodwa
kunjani Studio 7? Hayi, mina ngiyaphila ngoba besiqela ukuthi lisivotele uminister odila bhati i-NASA i-pension fund. Imali esisiholayo asahambelani nemali kade sisibhadala i-US dollar terms. So besiqela ukuthi sizekwazi ukuthi kunini okwenzakalayo. Because angiboni ukuthi kulo muntu ongaphila nemali esiphiwa leyi $600 a month engathengi ngitho i-10 kg yempuku umuntu kuthiwa aphile ngayo because amanye ama-pension fund a-under IPP ama-actuaries abo ase-re-evaluate i-US to Zimdollar currency ukwenzela ukuthi abantu bephile. And this lover who shall go my own president, when you name me, I am a pensioner. Feel like him was putting, putting my ebony mother's hold on a band, as in a certain me, in a very long case contributor. So, Squirrel Studio 7 would be listening, Ranele, e program, e condana a corner, who wins the booty says the booty that the woman done, because the little ones in mother.
Ngingathaba ku-Studio 7 uma lingafaka umbono wami bengilalele usibani ukuthi lokuzeni lo uthwamba lo umoyo lo lokazi uchamisa kazifaki kuba ukukhulunywa ngudoktor Nkululeko Sibanda yikho sibili uchamisa ufakwa ngabantu kafakwa ngudoktor Sibanda usibanda kamfakanga ufakwa ngabantu ufaka lilizwe wavotelwa ngabantu wavotelwa yithi thina yithi esamvundilayo uchamisa wawina umakhuphe waluza saka bengasibambi ngamandla iZANU PF labo Thokozani Kuphe labo Monzura labani team yakhe leba akula abantu obafunayo labana abantu laba ngokuthi basebenzelana leZANU PF njalo akula umuntu obafunayo bangasiqambela manje ukuthi kona thina siyabafuna asibafuni thina sikhathele ngabo ngathaba kakhulu uma linga kuluma umbono wami lo uzwakale sibili uzwakale bezwe odeni moyo labo labo Thokozani Kuphe labo Douglas Monzura labo bezwe konke labo asibafuni ativadi mina yimi nami ngifuna ukufaka ilokozeni hey into enziwa yilaba odeni moyo laba abayazi into abayenzayo laba bantu odeni moyo laba isupport yakhona abakukhulumayo lokho bakuthatha ngaphi abala support yabantu asibafuni bangasibambi ngamandla kanti bona vele bamelela ubani bakhulumela ubani bengafunwa ngabantu yithi thina kasibafuni thina abantu asibafuni bangasibambi ngamandla leZANU PF yabo asibafuni odeni moyo labo labo Kuphe labo asibafuni because abala lutho abangasenzela lutho abala nto abangayitshintsha ilizwe gabasekele bangasibambi ngamandla bakhulumela bani kanti njengokuthi abantu bonke gaba bafuni asibafuni abasuke bangafuni ukusibamba ngamandla
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu kwele Cameroon sezisole ukubotshwa komkhokheli webandla eliphikisayo uMaurice Kamto ovalelwe endlini yakhe okweviki ngamapholisa ezomvikela. Ixuku labesifazane beMalawi seliguqule impilo yezakhamizi ebezingakaze zibe lamandla kagetsi ngokubafakela amandla esola ezindlini lasezikolo. Omama laba abaziwa ngokuthi ngosola mama bafundiswa kwele India. Uhlelo lwethu lalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba. Umongameli Donald Trump lozancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli weleMelika Mnumzana Joe Biden bebemisane kungxoxo mpikiswano yakuqala izolo ebusuku. Silugqiba lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.